lapha ukuthi isiyeni lesikhuluma ngayo abantu abakabiyazi njalo abakwazi i-efficiency yayinjani njalo abakwazi ukuthi kona ile isepthi bani ezindlinini zabo nxa beyisebenzisa. So ngalokho-ke ngibona ngani into abangayenza bekufanele ukuthi ngabale prize esithi na ngesilungu i-promotional prize. I-promotional prize ezakwenza ukuthi labantu abangani bayehluleka badathe yona babone ukuthi iyasebenza isebenza kakuhle kangakanani so that kodwa kuzaba nokuthi abantu bajayele esebeyi-accepta ngoba okusalayo ukuthi thina sivele sijayele ifiyele siyijayele njalo iyahambelana lezimoto ezinto njalo siyakwazi isebenza njalo. Kuzaba nzima-ke nxa beqalisa ukuthi bakhompite namanye ama-fuel esiwasebenzisayo okwakathesi ezakhamizini-ke well nxa kuyukuthi bazabakhompanseta okuqakathekileyo ukuthi-ke nxa ukhuluma ngokukhompanseta umuntu ungcono ukaphesi ngoba sike sakubona esikhathini esidlulileyo ukuthi abantu bayatshelwa ukuthi bazakhompanseta bagcine benganikwanga lutho. So okuqakathekileyo ukuthi kabahle bayikhiphe imali yangikhona ibe ku-trust fund. Ingaba ku-trust fund lo osuswayo uyakwazi ukuthi uzadrowa laphana imali yakhe laphana ayikwakhomnimuzi laphana kumbe ngezinye indlela baqale ngokwakha leyo mizi emitha lapho basusa besisa khona abantu then-ke sebezaqalisa ukuthi basebenze-ke. Kuzima-ke ukuthi kona ufice amanye amadrinki ekhompyutha lo-Coca-Cola. So labo bazathola ukunzima ukuthi bafice bekhompyutha lefuel esiyijayeleyo. So kufanele ukuthi benze indlela zonke-ke eze-promotion ezizakwenza ukuthi abantu bazibajayele ifuyayo anduba ukuthi ikwanise ukuthi isebenziswe ngabantu ngoba lakho bangaba la ibe ningi ufice ukuthi kuba nzima ukuthi kona ihambe ngesikhathi esifaneleyo emagarajini lapho ukuthi abantu bayisebenzise.
Kodwa-ke nxa sesikhangela umhluzi wezimota okhona kulezi nsuku kuyavunyelwa sibili ukuthi uhlanganiswe le-ethanol leyi.
Ukuvunyelwa kuyavunyelwa ngoba ungakhumbula sike sathi ngokuswelakala kwamafutha esikhathini esidlileyo ibivele ihlanganiswa. Kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi ibihlanganiswa isebenza ngoba bekuswelakala amafutha. Njalo ngombono wami ngibona ngani ikampani leyana yabunjwa umuntu ongazange abe lo mbono ukuthi ngelinye ilanga amafutha esiwaswelayo azagcina siwakhona.